sendaba ku VOA indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka-24 Ncwabakazi 2019 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye-Freedom House ithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukuthumba lokushaya abantu abamphikisayo.
Bokubosha khona ngokomthetho kufanele baboshe, but ma kuwuhulumeni wenza lokho uyaboshwa mbani. Sizokhuluma sikhale, ungakhuluma kube ngoshaya.
Kodwa ibandla lezano PF lithi alitshelwa okokwenza zinhlanganiso ezizimele zodwa.
Asitshelwa i-Freedom House okokwenza thina njengelizwe lemithetho yethu ebusa ilizwe lethu, asitshele okokwenza ngabantu abaleyinjongo zabo zokugaa ngakuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikhona.
Induna uKhulumani Mathema uthi induna uFelix Mhlahlamangwe Njiweni ubotshelwe ezombangazwe hathi lokhu okuthiwa wakwenza. Abantu abansundukele eMelika bathi bethuswa yikubandlululwa okukhona eMelika kulezi nsuku.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It's amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakathesi lokhu sihlupheka. Lingakuthwa luhlelo liphuma lendaba lishona lendaba kanye noluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo kwaZulu e-Freedom House ithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele amise ukubotshwa lokushaya kwabantu abaphikisana lohulumende wakhe. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaMnangagwa wephula ilungelo likaZulu ngokuqhubekela phambili ebopha abantu abafuna ukujengisela emgwaqweni bekhuluna ngesimo esibi somnotho elizweni leZimbabwe. Abaningi abathunjwa lokutshaywa bacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensida ngamalunga ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa nguChamisa, uthi bayakusekela okwethulwe yi-Freedom House.
Siyamukela amazwi avela ku-Freedom House. Siyakhuthaza futhi ukuthini ezinye inhlanganiso ezinjabo, Amnesty International, labo International Crisis Group, labo Human Rights Watch, labo United Nations, labo bakwanisa ukuthi bathumele amaqhula khonale esingathi ngesilungu ama-delegations, ama-fact-finding missions, ukuthini bakhuze uhulumende weZimbabwe nemihlola aseyenza le.
Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Abakubandla le-ZANU PF bathi abasoze batshelwe okwenza inhlanganiso ye-Freedom House. Ayesizwe umnumzana Belief Gawule owake wamela itsholotsho edale le-Senate exoxa ngalokhu.
Asitshelwa i-Freedom House okokwenza thina njengelizwe lemithetho yethu ebusa ilizwe lethu, asitshele okokwenza ngabantu abaleyinjongo zabo zokugaa ngakuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikhona. Abantu abaphambanisayo lapha eZimbabwe bayabotshwa, abayephula umthetho bayabotshwa. Ngako kungakulo munye oyabe botshwe ngendlela engayisiyo kumbe kube lokugaa, akuripoti emapholiseni kulandelelwe bona abayekwenze ngendlela engayisiyo babotshwe. But lapha eZimbabwe asithathe ama-instructions from i-Freedom House ukuthi sitate silandele khona kwabakutshoyo. Thina sihlangele ilundelo loluntu olukhona kusisekelo umbuso welizwe leZimbabwe.
Ye, kodwa bona abakuthola lapha ukuthi kukhanya ngazani khonoku ukugandwa kwabantu, abanye bakhahlamezwa, abanye konke kunjalo nje. Kukhanya kwenziwa nguhulumende. Ngakho ukuthi uhulumende kumele abophe kulaba abantu abakwenza khonoku. Kambe kungenziwa khonoko?
Mina ngithi kimsa akukho khonoko, izinto ezikhulunywayo. Mina ngiyakuya ngekwala khonoko, kodwa umuntu nayelande siyabothwa edala icala engabantu bese becreate esinye story ngakhonokho. Tough luck. Thina ihulumende yethu eZimbabwe ingokulungisa kuphela lokho kunye. Xa kukhona amakhesi anjalo abantu abayenza into zokuganga, lokho kuzatholakala ngoba akuswelakali vele kithi zakozokuswelakali. Ingane eSouth Africa iMarikana badidilwa abantu ngamapholisa bafa. IMarikana yena leyana badidilwa abantu bafa, bedidilwa ngamapholisa kakhulumende bafa abantu. Kwayenziwakalani? Kwaba ne-commission of inquiry, kwayenziwa yonke into. Kungayisho ukuthi ulungelo loluntu kalinanzwa. Kodwa kuyukuthi abantu amapholisa labo bathi wena sase sibona ukuthi impilo zethu zasezisengozini. But khona okwenzakaleyo eZimbabwe akusiqiniswa ngabantu abafuna ukuthi badale umumo wokuthi basifake emumeni wokuthi bagcwalisise indawo yabo yama-sanctions ukuthi uhulumende weZimbabwe ayihloniphi ulungelo loluntu. Ayisikho indaba ezivunjwa ngabantu abafuna ukuthi bagcobe uhulumende wethu abonakale emuvi ku-international community. Yikho abakudingayo. Abantu abasebenza lesitha laba bantu lawo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF. Sixoxela eseCholojo. Uze sihlaziye udaba lolu, sixoxele lengcwadi kwezombusazwe umnumzana Bekuthemba Nkalonde.
Akulunganga phela ukuthi ngensuku zanamhlanje sithi singabantu banye sibe lokho esigijimisana kulokuthi sixoxe sigijimise amandla esiwafaka ekuthini sigijimise abantu siwafake ekuthini silweni lendlala kulokuthi sibe sisilwa siba yinhlekisa kwayo kwezinye izizwe. Ma wathi uyabheka ngensuku zanamhlanje amanye amazwe bafaka i-effort ekuthuthukiseni amazwe abo, but thina kukhanya silokhu sigijimisana njengembuzi ledonki. Uyabona, singabantu banye engicabanga ukuthi okokuqala kusa ilizwe emuva, asikho competitive namanye amazwe. Thina sibhizi lokhu sigijimisana sodwa, bese uthi uyabheka indlela inzondano ephakathi kwelizwe nayo ayisisindawo. Engicabanga ukuthi ukuba nje njengomongameli kube ngani kuthiwa mhlawumbe nayo uyakubona ainveste la mandla ekuthinini ilizwe lithuthuke kulokuthi sibe lokho esigijimisana kungekho into. Angiboni bezinto ebangwayo lana, ngoba wonke umuntu unamaphutha. Ma uphazamise ngapha kuqondiswane siqhubekele phambili, but lokho ukuthi kuyogijiswa kubotshwa abantu bechaywa ngapha, izinto ziyadula ngapha, into zikhuphukane. Engicabanga ukuthi nalo i-leadership yelizwe kufanele angazi noma bona bakubona kwawo bama-side lezi zinto abantu abakhuluma ngazo bekhala on the ground abaziboni okanye baphila kwenye iplanet.
Nxa sikhangela Nkalonde lapha ngalokho okwethulwe yi-Freedom House ethi kumele abantu laba abayibo abakhahlameza abanye babotshwe, kambe bangabotshwa yini?
Kunzima babaduba ukuthi abantu labo baboshwe. Ma kunguhulumeni, nguhulumeni, uhulumeni angeke azibophe. Uyayibona, uhulumeni uyabe kuqhaba ibhola esekhoneni agijime aluheda elihedele emapalini. So okokuboshwa khona ngokomthetho kufanele baboshwe, but ma kunguhulumeni wenza lokho uyaboshwa mbani? Sizokhuluma sikhale, ungakhuluma kube ngoshayayo. Khona kubuhlungu ngoba ma ungathi uyabheka kwayena umongameli uye wabaleka elizweni esithi bebalekela wakubeka wathi mgabe stocks. But namhlanje seculele inye iculo le labo abantu ababiza ngama-docs kwasekuqaleni, asa-understand ukuthi sephila nabo njani, sebasebenzisa njani kwabanye abantu, endaweni yokuthi kube ngathiwa mhlambe si-investor siqhubekela phambili ekuthini ilizwe lithuthuke. Ilizwe lisemuva leliyana owokuthi ba ulikompeya namanye amazwe nje, lokho kusabhala ezinye izinto ngepen, okuwukuthi sisemuva kakhulu, okuthi kube ngani lapho esifaka khona i-effort earning. But ukuthi bangaboshwa babadube, mina angiboni kusenzeka, ikakhulukazi uma kusenziwa nguhulumeni. Ngoba ngithi yezwa ma noma ubanxusa emoyeni ukuthi babuye bayayidifenda le nto asiyazo Gawule, bayadifenda bathintini. But okungelona iqiniso nengane encane iyabona ukuthi yanakudlalwa ngabantu nje. Hayi, ukuboshwa kangibona ukwenzeka babadube, ngoba ngama-agencies kahulumeni ayenza khona lokho, so uhulumeni angakwazi ukuzibopha.
Umnumzana Bekuthemba Nkalonde yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. Sixoxe laye eseJohannesburg kwele-South Africa. Kusenjalo, amapolisa avimbe amalunga ebandla le-MTC abefuna ukutshengisela emgwaqweni eChinoyi namhla, kulandela akwenze eHarare kobulawayo eGweru eMaswingo leMutare. Okunye njalo kwenzakale namhla. Isiphumile enkambeni yamapolisa inkokheli yenhlanganiso yababalisi ebotshwe izolo ithole ugwalo oluveza ukukhonona kwayo ngeholo eliphansi obekumele lunikwe iziphathamandla zikahulumende. Inikwe isibambiso sebail ngumthethondaba.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abantu abansundu kwelemelika bathi babhekane lenketaba ejabi esabekayo eveza ukuthi bazondwa nguhulumende kamongameli Donald Trump. Lo ngumbono wabantu abansundu abangene umhlangano omkhulu eNorfolk State University eVirginia obuhlolisiza ukuphathwa kwabantu ababeyizigqili kwele Melika kusukela ngomnyaka ka-1619 kuze kufike ababethunjwe kwele Angola. Umbuthano lo obuqoqwe likholiji leli kanye lomsakazo kaZulu we-Voice of America ubulesihloko esithi Africa to America, the Odyssey of Slavery. Ubugqili babakhona kwele Melika okweminyaka edlula amakhulu amabili. Akade bedlana ingqondo kumbuthano lo bathe kuzwisa usizi ukuthi abantu abansundu lokhu bebandlululwa kwele Melika. Usikhuce mfundo Gloria J. Brown Marshall ofundisa ezemithetho eJohn Jay College uthi kuqhubekela phambili ukubandlululwa kwabantu abansundu kwele Melika. Uthi omanje kusobala ukuthi sokulabantu abaningi abamhlophe abakhonza ezokubandlululwa kweminye imihlobo, ikakhulu abantu abansundu.
White nationalism has appeared many times in this country. White nationalism followed the Reconstruction period of 1877 when the federal government had made it safer for African Americans who had been newly freed in 1860, had been voting since 1870, to actually have a role in this government, a voice in this government. And so the Jim Crow era actually started much sooner than the 1900s because they had the poll tax, literacy tests, grandfather clause, and of course just downright terrorism.
Waqala kudala ngesikhathi kule mithetho eyayisaziwa ngokuthi iJim Crow yayilokuncindezela okumangalisayo abantu abansundu, njalo yayincindezela ngendlela ezijeneyo ezigoqela imithelo yetax lokunye okwakukhanya ukuthi ngokuncindezela abantu ababeyizigqili. Loba kunjalo abantu baphumelela ukwenza lokho ababekufuna. Kukhanya engani kulabanye abantu ababengafuni ukuthi kube lo muntu omnyama uBarack Obama ukuthi angene e-ofisini kamongameli. Lokhu akumelanga kusibisele emuva.
And this white nationalism is also a reaction to President Obama, a black man in the White House. And this idea of white superiority, white identity, has to be something that's above people of African descent, and that's why they're going out of their way to secure white superiority by any means necessary and undermine once again the progress of African Americans.
Lokhu kusekelwe nguyisikhuchamfundo u-Associate Professor Robert Trent Vinson osekolijini ye-College of William and Mary ofundisa ezembali yabantu. Uthi inketabetshabi kwakuyindlela abamhlophe ababefuna ukubusa ngayo umhlaba wonke jikelele.
That idea of white supremacy that we see with enslavement, all those 246 years of racial slavery, we see it continuing with colonialism in Africa and in the Caribbean, right? And we see that with apartheid in South Africa. We see that with Jim Crow here. So this was a global phenomenon. There was a global color line. There was transnational white supremacy that we're still dealing with in this day and time.
Lokhu kwakungokomhlaba wonke jikelele. Kwakungalami ngcele ukubandlulula lokhu.
We have a current president who speaks very openly about whose country this might be and whose is not. He's anti-black, he's anti-Mexican, he's anti-Muslim.
Silomongameli okwamanje okutaza konke lokho ukhuluma ngokuthi ilizwe leli ngelikabani.
And he makes that clear in his utterances. And so we're dealing with that legacy even today.
UTerry Brown, usuperintendent weFort Monroe National Monument, uthi uyamangalisa ukuthi abantu abansundu lokhu bephila ngendlela ababehlupheka ngayo.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It's amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakathesi lokhu sihlupheka. Le yimbali emangalisayo yabantu.
This is a true survival story, if you will.
Uhulumende kamongameli Donald Trump wamanje uyaphika ukuthi ubandlulula abantu abansundu labanye abadabuka kwamanye amazwe. UTrump uthi yena kalanketa bechabi ngisho kancane.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala kubembula.
Wezamabhandleni namhlanje, induna yezansi emandebeleni uKhulumani Matema usecothoze inyathelo likamantshi elokugweba induna uFelix Hlahlamangwe Ntikweni ukuba ayebhika entolongweni phose okweminyanga ezingamathumi amabili esithi lokhu kudalwe ngezombusazwe. Intethelezindaba yethu Albertus Ncube usethulela lolo daba.
UMathema owesiqintini sewilonke esabelweni seMathabeleland South uthi kukhona ukunuka santungwana kwisigwebo esaphiwa induna yentaba zinduna uNdiweni. Ekhulume semhlanganweni wokulwisana lenkohlakalo oqhutshelwe eGwanda izolo, uMathema uthe kusobala ukuthi wangenele ezombangazo kulolu daba.
Ubebe yaluhlebi obaphakathi kwesigaba obabuyaliwa ngabantu wonke. Njalo ungakhangela zivalo damage okuthiwa wayenza. It's about 300 pound, which attracted to 2 years. Akuvumi. It's not equivalent. Ngabe kube equivalent. From my own analysis, I'm not a law fundi. He was not supposed to go to jail for that. I think into angona maybe ile political hand.
Undiwene behleze cothoza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa phambilini ngokugwetshwa kwakhe. Amagqwetha kaNdiweni sehambiselwe ludaba emthethwandaba waphezulu e-High Court elwisa ukuthi uNdiweni akhululwe. UMathema uphinde wasola inkokheli zombangazwe ngokufuna ukuncindezela uZulu ikakhulu kuze ukugwetshwa kwegolide kulumhlubulo welizwe.
Ama-politicians, they must stick to policy, politics, but leave him ama-money activities for other people that are doing nothing. And they were the same political power, political muscles, to tease the government of your father's condition. And many times those people, if they are elected, they become gods. We fear them, but you are the one who put them into offices. So, everybody, you are going to stay with high commandery. Puma, when you are, you can influence, and that's part of corruption also.
Kusenjalo uZulu emaphandleni sebhekane lendlela embi kulesi sabelo, njalo inkokheli zithi sokufike isikhathi sokuthi uhulumende aholise umumbu wonke nje umuntu osemaphandleni. Indlala le iza ngesikhathi sokulokusilela komumbu elizweni kanye lokuqonga kwentengo yempuphu, kodwa uZulu emakhaya usaholiswa lengawuthi. UMnumzana Phineas Maphosa, ukhansela kaWard 14 eGuyu, uthi isimo sesisibe emakhaya.
Isimo sendlala sikhulu kakhulu baba, ukudla okuya kuncinyane kakhulu, ngoba abantu esibakhangeleleyo abahola okwakathi sabathola ukudla okuthiwa ama-vulnerable balutshwane kakhulu. Ikakhulu okusikhangelayo ukuthi ukudla khona kwakho ikakhulu ikhathesi ngendlala esilayo kathesi naleyo. Otherwise ngabonke nje abantu bayasusa, ngoba kusokusiba nzima kuba ukuthi abantu bakuthola ukudla. One, abanye bezimali azitholakali.
Unkosikazi Santa Ncube Westers uthi bathola nzima ngendleko zokuthola amabele lawa bewasusa lapho afikela khona bewasemakhaya abo.
Ngoba amabele ayafika esimpumpumpu adlula kithi emnyango wethu khonapho, isimpumpumpu ngenye wat 7. So thina amabele sibe siwabhadalela kabili, sakubona ukuthi asikwanelisi ngoba imali vele asilayo. So ukusuka eGwanda kusiye esimpumpumpu kuthiwa i-$18. Ukuthi siwasuse esimpumpumpu esiza kithi wona edlule kithi $15.
Abantu abedlula izigidi ezimbili kuleli inengele emaphandleni bezafuna uncedo lokudla ulandela ungani ukuhle kwezulu nakenye. UMnumzana Eugene Dube oyincwethu kwezokulima esebenza e-AgriSeeds ukhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezingafuna izulu eliningi ezifana lamabele.
Ibele esihlala abathi iwitza alidliwa zinyoni leli bele ngenxa yokutshintsha komkhathi okhona elizweni. Sikhuthaza ama-farmers ukuthi bona kabalime amabele, balime futhi nomumbu lo ophansayo. Sikhuthaza futhi ama-farmers kabalime lenyawuthi.
Lobanje uhulumende phethe sithi uzathatha amanyathelo ukuze uZulu engabulawa indlala. Akula sekwenzile ukwenqabela indlala emaphandleni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngi-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sonke isikhathi sohlelo liphuma lendaba, liphume lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Magazini Mandawa, isakhamuzi sesinampongo eBhinga.
Ya mnumzana, abantu abaningi nxa ukhuluma ngeBhinga babona ngani indawo engaphumelelanga, engaphucukanga, esemuva kakhulu. Kodwa ngifikile mina lapha, ngiyazibonela ukuthi hayi akunjalo. Ungathini wena lo?
Yeah, ibhinga vele bonke abantu batshonjalo. But bangafika bayabona ukuthi ayibhinga yinhle kakhulu. Njengangapha ngikhona mina eJohannesburg. Amanzi bayabona sibe ukuthi kuhle ebhinga sibe.
Kodwa basebe baningi yini abavela kwezinye indawo zelizwe bebuya bezovakatshela ebhinga la lali babona?
Ya, kungathi sibaningi but ya abalungu hayi thina abantu bamnyama yethu sebebaningi babuya.
Manje ubona ungani abantu bayakwazi yini ukuthi ibhinga inhle kangaka okokuthi badinga ulwazi ukuthi babekwazi kumbe bayakwazi kodwa bafuna ukubuya?
Abanye abakwazi kuhle ukuthi ibhinga yinhle njalo ngoba balutshwana abantu ababuya but bangafika bayabona ukuthi kanti ibhinga yinhle.
Yona ibhinga singathi nxa usithi inhle ngaphandle kwalokhu esikubonayo ungathini? Abantu bakhona banjani? Bayamukela abantu njalo baphatha njani abantu abavakashileyo?
Hayi, ibhinga ngapha bangavakatsha abantu sibaphatha kuhle kakhulu.
Siyasizwa abanye besithi ibhinga yindawo lapho okugcwele khona imbanje okubhenywa khona. Kuliqiniso yini lo?
Ya, lokho kuyiqiniso yena. Ngoba abaningi ibhinga babuya bavela ngaphi babuya bathe ibhinga nembanje. So khaya bayazithola khona ngapha ibhinga.
Ziyatholakala. Kodwa bona abantu bebhinga bayazibhema kakhulu yini kumbe ngabantu ababe bebuya bezozithenga?
Bayabuya bethenga labo abaningi abayabhela.
Siyabona ukuthi umfula lo uZambezi useduze nje khonapho uthi ungacapha uyafika eZambia. Ubunjani ubuhlobo babantu balapha ebhinga la laseZambia?
Hayi, saseZambia kulabo uChiano ngoba sasihlala ndawonye eZambia sasizophalela umfula amazi sesiqala kakhulu. Sasoseparata. Amadonga besiwa kula madonga abanye baningi bangikhona bangani eZambia. Thina esisabuya ngapha. Othi wazi amanzi azoba maningi.
Isiko lwenu lwa khona ngalo luyafana?
Luyafana naye, awutshiyananga.
Umntwana oyintombazana sizwa kuthiwa uyafundiswa ukuthi aphathe njani indoda ekamelweni. Kuliqiniso?
Kuliqiniso but kwakathesi hayi ngabasayensi kudala babenza. Kathesi kwagcwala basebenza komachechi-chechi so kwesintu kwemasiwa ngabasayensi.
Kodwa bona bayaziphatha yini abantwana abangamantombazana bebhinga?
Besidongena bayaziphatha.
Hayi, sibongile kakhulu mnumzane.
Olrit, ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Magazine Mandawa, isakhamuzi sesinampongo ebhinga ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande lila.
Siyabonga kakhulu-ke Chris Gande okwamanje othi sikhangele-ke esibhatalane labesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Tendai Masocha, umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo. Unkosazana Masocha ubebotshiwe. Sixoxa ngokwenzakala kuleli bandla kulandela ukuvinjelwa ukutshengisela emadolobheni athile.
Ngizwa yebo yekuhle ukuthi nje ukuthi sengithande kodwa akulanto ukuthi akulankululeko. Ukubuyela sabuyela mhla ka 3 September njalo entilongweni akulanto enhle phakathi. Sambatha ingubo ezesabekayo ezilamagazi ezingawathwayo ezilentuli. Akunakudla ngithi gwadla phakathi entilongweni. Nxa ungasanathanga amanzi ngesikhathi ovulelwe ngaso phakathi akulamanzi. Ichemba kayiflashwa khonaphana ofuna ukudla nxa ochemayo lofuna ukuyenza unumber 2 uyayenza konke omunye ekhangele vele aso ndawo yokuthi ngaphile umuntu sibili aphile phakathi.
Isizathu senu sokutshengisela yisiphi elibona ingani sikhathaza kakhulu abesifazane?
Singabomama sinje ukuthi imbizi ixhwathe kumbe ngipheke ukudla yimi ukuthi abantwana bedle yimi lokuhlupho lalokudubo libona mina umama kunje nje ezindlini zethu akulakudla ezindlini hlala amadoda angasebenziyo impizo zangkhona zisuka zibe ziningi ngoba endlini nxa kungasela mali kungaselani labantwana esibafundisa sebejele basezindlini abanamisebenzi akulalutho phinde futhi ngithi ngibuyele even ngithi ngibuyele khona entilongweni abesasikhona khona empilo yesifazane kuqeda amalanga amabili ungagezanga lani liyakwazi ukuthi kuthiwoni kwesinye isikhathi yabo sesikhathini yino akunamandla akulani vele impilo esiyiphilayela even njengabantu abangabomama ibuhlungu kakhulu ibuhlungu kakhulu manje
ebantwini abatshengiselayo sabona labesifazana labo betshaywa
yikho okutshengiselayo phela ukuthi eZimbabwe lokho kungakhululekanga lokho kufanana nokuthi lokho sithile esikhathini sabantu bona labana abazele besizwe kwakuvele kungcono kuthwale ngayisana isikhathi sokuqala kunalokho sesikho khona yithi futhi ubona abesifazana besesaba ukujoyina even ipolitics ngoba engakhuluma ukuthi lokhu lalokhu kubuhlungu komele atshaywe ahlukuluze umuntu ongumama etshaywa umntanakhe amzeleyo ngithemba labona even ama-videos umuntu ongumama sesedaxa esikredini betshaywa so kubathelela ukwesaba ukuthi bebuye nabo beziveze nabo bekhuluma intukuthelo abanazo nezinto abaphakathi kwazo elizweni labo ubuhlungu ababutholayo kodwa engingakutsho ukuthi abamama abathwele nzima nto besifazane abathwele nzima elizweni lethu kubuhlungu kakhulu
sezwa le nhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation isithi nxa kutshengiselwa kwande ukuthi abesifazana abagogekileyo kumbe asebeluphele behlukuluzeke labe lifisa ukuthi bephathwe ngokwehlukileyo yini kumbe labo bephathwe njengomuntu wonke
mina engakutsho ukuthi umuntu wonke akaphathwe okufana nayo abesifazana kine ngikhulume ngimele nebona ngithi yeyiqinjo they deserve a special treatment ngoba ispecial bona labo okukhuluma ngabo ukuthi engxenye abagogekileyo bazabuya njani bezetshengisela ngoba bayakwazi ukuthi ephakathi kokutshengisela sokungathitha imibhobho sokungathitha amalokhu izinto kokuthela amanzi kungathitha le mbhobho uyafuqa mbani kwi-wheelchair mbani ozagijima layo lanxa befisa ukutshengisela akukhululekanga ukuthi bengaphuma injongo ayisozivezeke kalula ngoba bayazama ukuthi vele abantu bengatshengiseli khona kuthana kodwa ukuvimbela ukuthi abantu bengatshengiseli kokutshengiselayo ukuthi kukhona ukukhalasa ntungwana kukhona kusegudwini ngoba nxa ungumuntu omdala ungumzali ungafuni ukuthi abantwana utshaya abantwana ubavalele egabheni kukhona okukhulu okuvalayo ungafuni ukuthi umakhelwane akuze so khona lokho befekthi ukuthi bavimbele ukuthi abantu bakhulume that shows ukuthi ikhona into enkalakathi efihliwe engamela ngizwakali
ubona ingani ibandla lakho le-MDC lingaletha ubungcono yini kuyikuthi yilo elingangena embusweni
liyaletha ubungcono kakhulu ngithemba labona kuqala lize lingene iminyaka engu-4 laphana ne-inclusive into eziningi zatshintsha khona kuthiyana ingcoswana yeminyaka nalana kwatshengisela ukuthi labantu abalobungcitshi abalolwazi ne-ikhonomi abangalidrayive ilizwe lilethe inguquko lilethe utshintsho olumangalisayo
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dendai Masocha umgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga yikho lapha eWashington DC sithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo
siyabonga nkulu-ke sithandekile Mhlanga okwamanje-ke sike sizwe umculo kasista senkosi Mgandla usanda kwethula-ke idlaladi kumbe ngithi ingoma ethi ngiyavuma I do
Nani bantu bakithi igama ngusisa senkosi ngiyamhlabeleli wemathandini lesingi lami elisha elithi lona ngiyavuma I do engihlabele khona le platform one noMoses Ngwenya owema Soul Brothers is the wedding season aziwe
leyo-ke inzwisa kuphela-ke ingoma kasiza senkosi Mgandla liyidingeke ku-iTunes lendawo ezijiyeneyo singayihlukani ngokuthi sihlangele okade zilandelakade zikhokhela indawo lamhlanje inhlanganiso ye-Freedom House ithi kumele uhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukudumba lokutshaya abantu abamphikisayo induna ukhulumani Matema uthi induna uFelix Tata Mangwendweni wabotshelwa ezobangazwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu olivalisayo okepstube
kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.